Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 11 kuNcwabakazi 2020 ngontungameli Nkomo endabeni zekuseni lamhlanje baphose bafike kukhulu abantu ababanje umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe izolo.
Siyamangala njalo sididekile ukuthi sebephindele emuva ngenxa yani.
Izithunywa zikamongameli wele South Africa ebezise Harare izolo ziphenduke zingahlangananga lapha amabandla aphikisayo labenhlanganiso ezizimeleyo okuyinto ecunule abanengi.
Akusoze kube lenguquko ukukhuluma kaguquli lutho kulaba bantu ababusayo.
Umanyano we-African Union uthi uhulumende weZimbabwe kumele achiyane lokuhlukuluza abantu kanye lokwephula amalungelo abo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ugatsha lwezempila kahle luthi baphose bangene kukhulu 99 abantu ababanje umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe izolo. Abangamachumi phose ayisikhombisa 68 babantu laba ngabathole umkhuhlane lo eZimbabwe, kuthi abangamachumi amathathu lane bavelelawo kwele South Africa. Kulaba ngamachumi phose ayisishiyangalolunye 87 abasindileyo. Lokhu kukhuphule inani labantu asebephephile kumkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe laya ku-1,524. Asebebanjwe lomkhuhlane elizweni lonke selokhu waqhamukayo sebengu-4,748. Asebefile balikhululane. Ezwekazi le-Afrika, umanyano we-African Union uthi umkhuhlane lo usubulele abantu abangu-23,278 njalo wahlasela abangu-1,048,600. Umphathintambo kahulumende obona ngendaba zabesifazana lamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni ongumeli njalo wenkayi North yedale lephalamende uthi umkhuhlane lo uyamemetheka kakhulu eZimbabwe ngoba kulabanye abantu abalokhu bengathembi ukuthi ukhona.
Abanye abantu sebengazisisi ukuthi iCOVID ikhona njalo iyabulala, ikakhulu emakhaya. Abantu lokhu becabanga ukuthi iCOVID ngendlini edorobheni ngoba bathola ukuthi kade iyande kakhulu edorobheni. Kathesi sikhapha kusiyale emakhaya. Ene uzathola ukuthi abantu abaningi emakhaya siyacela sibili ukuthi bazwisise ukuthi bageze izandla, benze i-social distancing, njalo basanitize lapha bengenasanitize khona ukho ukugeza izandla. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi uzisalele emzini wakho. Abanye lokhu behamba besiya ematshwaleni, abanye lokhu behamba besiya bevakasha namathetha abanye bebuthane abantu besiwa baningi. Emakhaya ikakhulu emadrebheni ne-north isindlenile lapho futhi ngenkayi isindlenile. So abantu noma ubatshela ukuthi hayi hlalani ezindlini ligeze izandla lingaze lahlangana labantu lingaze labuthana lingaxawulani. Abazwisisi babona ngani ngokwabanye ubona abanayo.
Unkosikazi Sithembiso Nyoni ngumphathintambo obona ngezabesifazana lamabhizimusi amancane njalo umela inkayi North edale lephalamende. Ubexoxa lo Sithandekile Mhlanga weStudio 7. Direct from Washington. Iqula likamongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ebelise Zimbabwe izolo lilande ukuzephenya udaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu okubikwa kusenziwa nguhulumende libuyelile lingahlangananga labamabandla aphikisayo kanye labenhlanganiso ezizimeleyo lanxanje belihlele ukuhlangana labo. Abasiki bebunda bathi iqula leli livinjwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe lezanu PF. Iqula leli ebelikhokelwa ngunkosikazi Baleka Mbete lomnumzana Sydney Mufamadi belithembise ukuhlangana labamabandla aqoqela ele-MDC Alliance lele-MDCT ukuze lithole imibono yabo ngokwenzakalayo elizweni. Kodwa lihlangane lomongameli Mnangagwa kuphela laselixolisa kwabamabandla aphikisayo ukuthi kalisoze libe lisahlangana labo. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana ebhala enkundleni yeTwitter uthe akula lutho olubi ngalokhu. Umongameli Mnangagwa ubikwa itshele uMbete loMufamadi ukuthi akula kwephulwa kwamalungelo okwenzakalayo ngakho bekungela sidingo sokuthi bahlangane labamabandla aphikisayo. Le yinto esolwe kakhulu yi-MDC Alliance. Sixoxelwa umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Sitshone silindile kusuka ngo-10 o'clock kwaze kwafika ama-4 o'clock ngoba babesincusile ukuthi sizahlangana labo bezwe ukuthi kanti izinto ezihluphayo eZimbabwe kuyini laba abathunywe ngu-President Ramaphosa owe-South Africa. Ngokusweleka kwenhlanhla siyamangala njalo sididekile ukuthi sebephindele emuva ngenxa yani. Thina njengoba singabantu esifundileyo ezepolitics sikubona kumhlophe ukuthi uPresident Mnangagwa unqabile walile ukuthi bekhulume lathi njalo bayaphika bona ukuthi akula corruption, akula kuthunjwa kwabantu, akula kubotshwa kwabantu mahlayana. Yikho ke akusimangalisi lokho ngabantu abafihla iqiniso abafuni ukumbula amakhwapha ngabafowabo. Yikho ke ukubuyela kwabemuva bengakakhulumilani lathi kutshengisa ukuthi izano kayisathembi iSADC, ayisathembi iSouth Africa, ayisathembi iAfrican Union ngenxa yokuthi uRamaphosa nguye othungamelayo iSADC kwamanje. Njalo lokhu kutshengisa ukuthi abafuni ukukhulumisana labanye abantu okuthiwa i-dialogue, bafuna ukuvuthuza ama-opposition bawacede bathi du, bathi sebephelile sebeza babiza sebebuya besubela imsila phansi njengalokhu abakwenza iqhawe elikhulu uJoshua Nkomo ngama-1983 kwaze kwafika u-97.
Kuyini eliza kwenza pho njengebandla?
Sizabe lokhu sikhankasa sitshela ilizwe jikelele iSouth Africa la leSADC kakhulu ukuthi iZimbabwe ime manzonzo. Akulalutho esingalukhuluma kangaka, amacebo ethu asoze siwatshele bona, kodwa iqiniso thina sime ngokuthula kuya non-violent party, udlame asilifuni. Siyabelokhu sikhankasa silandela lokho okulotshwe yi-constitution yokuthi abantu bale malungelo okudemonstrate, bale malungelo okukhuluma, bale malungelo okucebisana, bale malungelo okuhlangana, njalo bale malungelo okupetitiona, okuhlangana labantu bonke lokuthi bapetitione iParliament le-executive ekhona. Sizakwenza konke lokho okusesekelweni sombuso ekutshengisa ukuthi thina we are non-violent party.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Sixoxe njalo lesikhulumeli seMDCT ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe umnumzana Khaliphani Phukeni yena othi akubahluphi ukuthi iqula likamongameli Ramaphosa alisahlangananga labo. Sibuze umnumzana Phukeni ukuthi kungani besithi bayasuthiseka ngokuhlangana kwaleli qula lomongameli Mnangagwa bona belibandla eliphikisayo.
Ukuthi abasakwazanga ukusibona, hayi akutsho lutho lokho. Kutsho ukuthi-ke lokho abakutholileyo bekhuluma noPresident uMnangagwa babonile ukuthi kuzomnceda uPresident uRamaphosa ukuthi mayesesiya phambili ayenze kanjani. Uzokwazi ukuthi abatshonga ukuthi abasaphindi bathe basaya eSouth Africa ukuthi bayehambisa umbiko kuba uRamaphosa. Bazothi uma sebesuka eSouth Africa umongameli uRamaphosa sebemtshela lokho abamtshela khona, ebese bathuma bhekhi beze la bese beyahlangana nathi. Hhayi, siyasuthiseka ngokuba njengoba bekuzikhuluma nje lezi nkokheli zombili kukhona okumele kuphume. Uzokhumbula ukuthi ngo-2008 ubaba uMbeki engumongameli weSouth Africa wakhulumisana noMgabe engumongameli weZimbabwe, kwaphuma lokho esikubiza sithi GNU, kwadliwa nje elizweni kwaba ngcono. So angazi ukuthi kulezi nkulumo kuzophumana, kodwa siyathemba ukuthi udubo lweZimbabwe bazolufakela izibuko ngempela, balubuke kahle, bakwazi ukuthi baluxazulule kuphume into ezoyenza abantu bakithi bahlale ngokuthula kube nenhlala kahle elizweni.
Udaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu lithini ngalo njenge-MDCT? Ngoba sesike sabona abanye abathi bathunjwa baphenduka betshayiwe balimala kakubi. Abafana lo Muchehiwa umzukulu kaMduduzi Mathuthu kanye lo Noxolo umzukulu kaMzaca.
Le ndaba oyivezayo ibuhlungu kithi kakhulu. NgiseHarare nje, kodwa into engiyazi ukuthi uma ngifika kobulawayo kakhulukazi umzukulu kaMzaca, ngoba bakhona basondelane laye engibaziyo, sengikhulume nabo ngathi ngiyafisa ukuthi ngiyambona lo ntombazana ngikhulumisane naye ngimthembise indaba yakhe iphezulu. Uzokwazi-ke ukuthi okunye siyi-opposition thini, singakhuluma sikhulume sikhulume kodwa akukho nto engenzeka. So siyavuma ngempela akumelanga ngabe kuyenzeka elizweni. Sikhathazekile ukuthi lezi nswela abuya ezenza kanje i-government ayizibambi indaba yamalungelo abantu. Kubi, kukhona osekudinga ukuthi ngabe kuyenzakala njengamanje.
Umnumzana Khaliphani Phukeni yisikhulumeli sebandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe. Sixhume njalo isiphathamandla sebandla leZanu PF eNgilandi umnumzana Masimba Mabaza, yena othi uMnangagwa walile ukuthi iqula leli lihlangane labamabandla aphikisayo yena engekho ngoba bebezaqamba amanga ngokwenzakalayo elizweni.
The position here it's very clear. The president had said if the envoy is to meet anybody, they must have a joint meeting so that nobody can lie, we need a position where the president presents the situation, the envoy presents the situation.
Udaba lolu lucacile nje umongameli uthe nxa izithunywa zikaRamaphosa sifuna ukuhlangana labanye, kumele kube ngumhlangano ogoqela yena ukuze kungabi labanye abaqamba amanga. Ngomumo okhona umongameli uthe kulungile ukuthi izithunywa ziyehlangana labantu beZimbabwe makhaza, hathi abantu abasemahofisini ngoba belakho ukuqamba amanga. Ngakho ukuze kuphume iqiniso ngokwenzakalayo, kumele iqula leli lihlangane lomongameli welizwe loZulu. I-MDC Alliance ayikabi libandla lezombusazwe elipheleleyo. I-MDCT layo isaphathekile ngodaba lwayo lweCongress. Abakhalazayo ayisibo be-MDC Alliance kumba be-MDCT, ngabenhlanganiso ezizimeleyo. Umongameli uthe kulungile ukuthi iqula likaRamaphosa lihlangane labenhlanganiso lezi, kodwa udube ukuthi asingeke sivumele iqula leli ukuthi lihlangane labantu abasekela amabandla aphikisayo bebodwa.
Without anybody being there, because we need to, if there is a problem, why don't we have to have it clearly done, everybody looking at it and deal with it.
Umnumzana Masimba Mabaza ngowebandla leZANU PF.
Yebo yebo yebo.
Mthwakazo omuhle. Siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe 3 Connection lapho siza xoxa khona ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Sikhangela njalo udaba lwesimo somnotho kanye lezombusazwe elizweni. Kukhona okungenziwa ngabatsha na ukuthuthukisa ilizwe. Mthwakazo omuhle, asihlanganeni kuhlelo 3 Connection ngo-8 ntambama. Lilami uMike Hobe.
Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi kungamanga ukuthi uhulumende wakhe wephula amalungelo oluntu, umanyano we-African Union izolo wethule umbiko usithi ukhathazekile kakhulu ngokuhlukuluzwa kwabantu okubikwa kusenzakala eZimbabwe. Ngokunjalo umanyano lo ukhuthaze uMnangagwa ukuthi ahloniphe amalungelo oluntu njalo awalondoloze. I-African Union ithe njalo izimisele ukusebenza leZimbabwe ekuthuthukiseni umbuso okhululekileyo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume ingcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube.
I-African Union kayiqalisa ukukhuluma ngodaba lweZimbabwe. Ukukhuluma izakhuluma iphinde ikhulume ihlale ikhuluma, akusoze kube lenguquko. Ukukhuluma kaguquli lutho kulabo abantu ababusayo. Abekho esimeni sokulalela, abekho esimeni sokuhlonipha imbono yabantu beZimbabwe, abekho esimeni sokuhlonipha imbono lakwamanye amazwe. Kulula vele ukuthi bazathi i-African Union lo okhulumileyo usethunywe ngabelungu baphetsheya. Ngakho ke akula nguquko ezaba khona ngemva kokukhuluma lo, kodwa kuhle ukuthi ikhulume i-African Union izigeze ukuthi yona ihambisana lamalungelo abantu, ihambisana nombuso wentando yabantu, ihambisana nokuhlonishwa kwamalungelo kaZulu lesisekelo sombuso wabantu i-constitution. Nxa iyenze kanjalo izigezele yona sokuya salela iZimbabwe. Kodwa abantu beZimbabwe vele azoze bakhululwe i-African Union kumbe United Nations kumbe EU kumbe South Africa kumbe SADC, bazazikhulula bona. Mhlazana bezakwazi khona lokho bazakhululeka. Kodwa nxa besabheka ukuthi inkululeko izavela kwamanye amazwe, kusezaqhubeka kuze kube phakade lokho esikikho.
I-African Union ithi njalo izimisele ukusebenza loZulu weZimbabwe kugxiliswe impande zombuso okhululekileyo esingathi i-democracy. Uthini ngalokho?
Kuhle ukuzimisela kwayo ukufisa ukuthi ngabe kuba lo mbuso wentando yabantu, kodwa kayila asiyazi ngalokho. Nxa ukhangele i-African continent, izwekazi le-Africa lonke ngokuphelela, kule mibuso eminingi emibi, iminingi emibi kule leqondileyo. Ngakho ke umuntu okhangele izwekazi nxa ekutshela ukuthi uzancedisa ukuthi kube lo mbuso okhululekileyo, ingayiphi indlela abantu abayibo? Ungakhangela sile Egypt uzwe fika ekhoneni labo mali wehle uze ngapha kubo Uganda, yonke indawo umbuso wakhona ngontando kayiphikiswa, bahlukumeza amalungelo abantu. Ngakho ke African Union kuzameli kubheke konke kuhlanganisile, ingakuthatha inga 1111 kusiza. Ayi isifiso sihle, kodwa kasikaboni ukuthi izakwenza ngayiphi indlela khona lokho.
Ibandla le-MDC Alliance lithi lalisiwe ukuhlangana lezithunywa zikamongameli Cyril Ramaphosa, okubangele ukuthi izithunywa lezi ziphenduke zihlangane lomongameli Emmerson Mnangagwa kuphela izolo. Uthini ngalokho?
Nxa bengasabavumelanga ukuthi bahlangane labanye abeqembu eliphikisayo be-MDC, kuyabe kuyukuthi babavula amehlo. Nxa kade besiza becimezile kuleli lizwe, uzakhumbula ikhosathu yake yaphenduka e-airport umgabe wayitshove emuva. Nxa usiza lapha ulanda abantu abangahloniphiyo, kumele ukwazi khona lokho. Aso bantu oza kubo njengomkhwenyana ngenhlonipho yonke ongayithola ebantwini. Kumele uze uhlomile, ucacile ukuthi mnumzana nxa ungavumi lokhu siyakwenza kanje, siyakujezisa ngalindlela uze uvume ukuhlonipha amalungelo abantu. Ngabe siza nje bengabantu abakhokhozelayo, abantu abakhokhobayo, abantu abadondolozelayo, abantu abadiniweyo, lapha vele bazaphenduka kaningi lakaningi. Kodwa ke kuhle kuyabavezela eSouth Africa nxa kuliqiniso ukuthi akudlalwe eZimbabwe. Kumele uqinise, sibuswa ngabantu abangalunganga, kumele ke bakuhlangane bahlakaniphele baqinise izandla baqinise ingqondo lokuhlakanipha.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe sixoxela ekobulawa yo. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Inkundla yesayithi ithi izakhamizi zeCowdery Park kobulawayo ezahlaliswa phansi kohlelo lukahulumende olwehlalani kuhle ziphakathi kokulwisana lekhansili ngokuzibhadalisa imali yokulahla ingcekeza yezambuzi zona zingelalo lolo hlelo ezindlini. Inkundla inye ivika njalo ukuthi uhlelo lwe-COVID-19 olokuphekela uzulu we-Victoria Falls olambayo ukudla soluqelisiwe ukuze lufinyelele abantwana abazinkulungwane ezinhlanu. Soku isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani basakazi bo-Studio 7, ibizo lami uNdodana Ndlovu ngokubuya mbuye enkaya egonye ngokuhlala ngihlale lapha eGoli kwamanje. So mina into enzama ukuyikhuluma basakazi bo-Studio 7 yilena ukuthi eZimbabwe into eyenzakalayo kithi ekhaya ibuhlungu kakhulu ngoba manje abantu basebenzi basuka eZimbabwe lena bezozama ukuthi bezothenga ngapha ukudula kwezinto zeZimbabwe besiyathenga emesina lapha amasosha e-South Africa kwezinye isikhathi naye abangenizwelo zabantu bazwele bebengeni behamba bezithenga bethi mabile kha amasosha eZimbabwe bathathele ngoba nawo balamba labantu kodwa bakubona ukuthi isizathu singa kodwa ngenxa yokuthi uyabusa emsebenzini njalo umbuso uphethwe isandla esiqinile esilolunya esombhuqazwe vele sizohlala sihlupheka until izandla ziphume yonke iphele kodwa uma ngazange kwenzeke lokho asoze safa sasakhululeka vele nje wasazala singanankululeko la manje sikazikhululeka umuntu ozelwe ngo-8 kuzofika manje angeke azatsho ukuthi unayo inkululeko.
Sanibonani basakazi be-Studio 7. Singathi into ekhona ngale crisis eseZimbabwe kwamanje ngibona i-AU onguye ubaba uRamaphosa ne-United Nations. I-crisis le sivele ebudeni kakhulu okokuthi ibhodo leli lapho eselikhona eliboyila ngayo indlela eliboyila ngayo eZimbabwe nasebantwaneni baseZimbabwe abathola ukuhlukumezwa okukhulu ngalo government okhona kwamanje. Ngibona kwesinye isikhathi ma bangahamba ngonyawo lonwabo kuza konakala kuzochitheka izichebo ngoba abantu bazothatha umthetho bawufaka ezandleni zabo. Okwamanje ma ngibhekile nge-situation ekhona sisele kancane nje ukuthi abantu bathathe umthetho bawufaka ezandleni zabo, so okuzenza ukuthi kube yinkinga ezohlupha the whole Southern Africa because of that country mase ifike ku-situation yokuthi isise-situation yesokuthi asisalawuleki kuzoba yinkinga enkulu kakhulu. Igama lami ngosikhumbuzo Moyo lami eJohannesburg eSouth Africa.
Abalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Kufe abantu abalitshumi kwele Ethiopia izolo kulandela ukulwisana okube khona phakathi kwamapolisa labantu bohlobo lwesiwolaita ekade betshengisela besithi bafuna isabelo sabo sizivuse. Kwele Somalia kona amapolisa abulale amabhantinti ayisithupha ngesikhathi ezama ukunqaba umvukela wezibotshwa kwelinye ijele esikodlweni esikhulu iMogadishu. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Kusehlakalo esingavamanga, uMongameli Donald Trump uqunyiswe umbiko wakhe abewethulela intathelizindaba ngabalinda isigodlo sakhe izolo bamthatha baphuma laye bachiya intathelizindaba zimangele ukuthi kuyini obekusenzakala. Uqede imizuzu embalwa uTrump wasephenduka ekhuluma ukuthi ubebikelwa ngokudutshulwa komunye umuntu phandle kwesigodlo sakhe. Umuntu lo ubikwa ubehlomile njalo udutshulwe ngamapholisa wasegijinyiselwa esibhedlela. Akukazakali ukuthi ubejongeni lokuthi udutshulwe sokutheni. Kolunye njalo udaba olwehlukileyo, abebandla eliphikisayo lamademocrats balokhu bemelele ozancintisa kukhetho lukamongameli ebamele umnumzana Joe Biden ukuthi akhethe ozakuba ngumsekeli wakhe. UBiden sowazisa ukuthi uzakhetha umuntu wesifazana. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eOhio, umnumzana Tim Moringai.
Ye, sesibona ngathi sesifika ngane ekugcineni, sesibona ukuthi umnumzana Biden uzakhetha owesifazi owesilungu mbeni womuntu omnyama, into eqakathekileyo for the rights le movement zabantu besifazi all over the world in the most powerful country iAmelika. Ukuthi bekukhethwa omama ombeni abasifazi abaningi abaqualified, sibona silomunye wayeku-administration yabo Biden labo Obama, uRice lo Kamala Harris wayengu-attorney general eCalifornia, lo mama uKaren Bass owe ama-house representative. So sibona ngathiwa i-field yangkhona igcwele abantu abaqualified ukuthi anything ongayenzakala kumnumzana Biden bayakwanisa ukuthi baqhubeke ngomsebenzi bona babe ngupresident isikhathi soneso.
Umbona ekhetha owesifazana omhlophe yini kumbe onsundu njengokufisa kwabanye?
So mina ukubona kwami akulankinga ukuthi umuntu okhethwayo ngumuntu omnyama or ngowesilungu, but bekuqakathekile in the dispensation esikhona kathesi ukuthi lakho banike umuntu wesifazana omnyama ukuthi kuncedise ama-relations abantu besikhiwa labantu abantu abamnyama, ngoba sibona iBlack Lives Matter kathesi ivumbuluza ama structures lama beliefs ayekhona for years and years. So kungaba lo muntu wesifazana omuntu omnyama, sizajabula, but ozakhethwa sizathi hayi, kuqakathekile ukuthi babe le strong team.
Ngokubona kwakho ubona ngani uzakhetha bani?
Mina engifisela ukuthi abe khona, I think gasekho ku consideration wayengumeya we Atlanta uKisha Lance Bottoms.
Umnumzana Tim Moringai, sizalwane seZimbabwe esihlala eOhio khonapha eMelika. Ukuzigqiba ke ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Ugatsha lwezempilakahle luthi bangu-99 abantu ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe izolo. Izithunywa zikamongameli wele South Africa ebeziseHarare ziphenduke zingahlangananga labamabandla aphikisayo, okuyinto ecunule abanengi. Umanyano we-African Union uthi uhulumende weZimbabwe kumele achiyane lokuhlukuluza abantu lokwephula amalungelo abo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asiveni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo.